Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 zibandlela 2021 Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Umkhokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula amanzi aphumayo lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathole amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini, wona la abakhongozele ama-asbestos.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi, lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala bele gciwane leli abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Kunje sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane eyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukisela ngombimbitho nyakenye uhlasela eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezedlula izintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 109 million ababanjwe ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ele Melika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million. Yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kula lezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intshatha lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna uqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokho sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Lindlela yokuhlala emakhaya ye lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa uqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazwini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCOVID kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to work.
Kakukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane olulunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana lalo umkhuhlane, lapho odlula khona uthiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Gary Shaba.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalomkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana laba kwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa uMnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezichiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hachi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana lalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqhatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona ezibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele uMnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals.
Salona nazali, ivizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha kobulawayo. Kuthi ngifuna ukukhuluma le ndawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden siyathi i-COVID ward i-Battle Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi i-UBH yonke even amanye ama-wards ayalalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane, bayakhwanisa kubanja umkhuhlane lo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye ama-ward i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-youth workers le amanisi la ama-friendly workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcikane leya.
Sizwile uhulumende esithi uza deploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eTon Grove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi sathi bayavula i-Ton Grove Hospital le ekusileni. Kodwa kathesi i-ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngibona ukuthi amanesi amalutshwane futhi le ndawo ukuthi amanesi abuya amasha abalutshwane futhi. Kodwa amanesi ahamba eThunugu afakwa eThunugrove neyokusileni avile e-United Bulawayo Hospital. Kathesi i-PP siyabona ema-warden lawa ale mkhuhlane ale gcikwane, ala ama-patient ale gcikwane i-PP ikhona, kodwa sibona ama numbers abantu bale bigani ayakhwela kathesa.
Umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ubexoxa icingweni losidalekile emhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lomunisipala walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuyalayinela amanzi ezibholaneni osekuchiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo omnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Hey, udaba lwamanzi lunzima lukhuni sibili abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele uma-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula. Kunzima. Kunzima ludubo sibe lusebantwini.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi noMalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini nyakenye.
Ngibhekane lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna i-600. Thina lokho esiwagcine mid-February amanzi. Asikwazi wabe siwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Ibhawuza noma ingazibuye kuyabe kuxokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwazi amanzi. Simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuchamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery, cholera, leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezisebenzisayo ukuze izibi zivuthwe kungaze kwanda ingozi engacini ibulela abantu abaningi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umunisipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka kwe-COVID-19.
Utanke kwedolobho ngokwakhe yena okumkhuhlane lokubese kumphethe kusho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi aseke babamba lo mkhuhlane baya kuma-quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu, kuyaphambanisa ihlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane. Siyakhangeleli nje labo abenelisa ukusebenza basezindlini, lalabo akumele basebenze besemsebenzini besebenza emsebenzini ukuthi izibi nokunye okuningi. Kutho ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe yilo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wothi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy lesenenti kwele Melika lizaqala ngenyanga ezayo ukuthonisa owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump amacala okuqhela ukuthi wathuthuzela umvukela kwele Melika. Abokumandla ama-Republicans bathi akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokuleminyaka emibili basusa owayengumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle bagijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathitambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaratsemba, uSibusiso Moyo lomnumzana Joel Biki Matiza. Lamanye yamalunga ezanu-PF agoqela umnumzana Pharatsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi ezibhedlela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo uxhome ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye usungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sibona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19 ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke yikho lapho esibona ingane bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo bese ligcina ke libabulala. Kukhana ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kaba lead by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lumkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlilekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ukuqala i-corona iqala ukuthi i-lockdown yaqala. Uhulumende ulwisile silikwazi ngoba sesibangene sihle ukuthi umkhuhlane we-corona wehla kakhulu. Labantu basila laba babanjwe i-corona. Into nje yonakele ukuvulwa kwama-border laphana sokuvula ama-border. Umkhuhlane wasungena kakhulu. Kubangelwa ikuyini futhi kuyokuthi abantu ama-company azathiza ayi-test abantu labo ama-individuals ama-test abantu babesenza ama-fake documents. Abe bevumela abantu abale corona ukuthi bangene ba cross ama border betshengisa incwadi eze fake kanti kuhamba abantu abale mkhuhlane lo. Umkhuhlane umemethekile kakhulu, ngakho ke kade sebangene esikilo umemetheke kakhulu ubonisile ngokubulala lapho kuqase kwesokusethusa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kade selethile futhi lockdown and uyayilandelela futhi ukuthi amapolice akababophe abantu abangalandeli umthetho ye World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazi bavikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lalo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke yenziwa nguhulumende le
Uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
Kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulowo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe. Kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezanuphefu uhulumende kamnangagwa kasesamthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe. Akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuthiyane kwehlukane kakhulu. Kasikwazi njalo ukuthi ke uzenelisa ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina balama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona yikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye xa bengabhadalanga ukuthi ukuthi babe sebengabantu asebeza khulumisana la i-AU labo-China labo-Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singaziki ukuthi bazavunyelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke xa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile ungumlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende lanqa imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi nalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengalokho ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo phela ezinye izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathi entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemetheka umhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo ase vaccine lawo bani nalathuthuke kakhulu amazwe yaseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende la kunjalo umkhuhlane lo unkomo so wethu azanguqhamuki kona eZimbabwe waqhamuka kona ngale makhiweni so ngawo ke kumele uhulumende lalabo abanye abafisa ukusincedisa basincedise emizameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kade kungayihlula njalo imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi entweni eqhakathekile kangaka uhulumende bese sehlile ukuthi imali bekhona uhulumende ujoye kuwumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonoko njengoba uhulumende ndisithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisisa ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe gawule lilonga lezana uPF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilonga lebandla leMTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo nguDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mina engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokho abakuchoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminister uqeda in awukhethi mhlobo mina engicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngale ethi he njengabanye bathi he ngale sasetshwane sesiyanga yikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa lona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
linjani sozani hayi siyaphila Yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima. Asazi bakithi ukuthi uNkulunkulu ngaphi angasibona sizwele phakathi kobunzima obungaka obuhlangana labantu bakhe.
Baba ukhumalo la igoli. Hheyi uvalele ezindlini wokunye nje into ebuhlungu kangaka amabhoda avaliwe. selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelileyo. Kuze kube imanje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina-ke njengamsenginonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoya ekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa ngoMashi ngingakayi ekhaya. Kuze kube imanje-ke hawu Nkosi yami hayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo we-Studio 7 abasithumele imilayizelo yabo kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Bathabeka manzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muluwa yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspurs okuyilweli khulise uPeter Muduwa usiphambaniso Dube uthi uyadlala kwele Tanzania ukaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kithi Zanel from 14 years edlala kuma-juniors waze waya wadlala la ku-Division 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu uthi laye adlale ku-Champions League yena uba ngowesine kuqembu lethu le-Ajax ama-juniors. Ujoyina uDivine Lunga uChrispin Machisi tenze likhumalo okutsho ukuthi abafana esibaproducayo ngabafana ukuthi abaluhlonze abadlala kubanga eliphezulu. So siyazincoma and sibonga ama-coaches anjengogugu lethu Dlomo ubakhangelile from bezintanga ezincane sebeze bengabafana abakhulu.
Isiphathamandla isaqala uhlelo lweseri A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi uyadlala kwakamduwa emazweni kuyamjabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Uthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye engabananzelelayo ukuthi bakhona nje kwemdlalweni yokuthi bazilibazise. Ngase ngisithi ngcono sibehlukanise. Sase siwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi yi-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonzi abadlalela amaqembu akobulawayo. Abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo abathatha. Abanye bachapha imingcele bayadlala phetsheya kwemingcele yethu. Abanye badlala emazweni.
Umthunzi nguye obe ngumnikazi beqembu le-MK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu phambilini ukuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela ele-First Born, ele-Ajax Hotspurs, ele-Bulawayo ye-Chiefs kanye lele-Highlanders. UMduwa uyedlala kuqembu leSimba esiyela kule-Tanzania okwenyanga eziyisithupha njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulumncintiswano we-CAF Champions League njalo lilakho ukuhlela imthengi kuqembu lakhe le-Highlanders nxa engaqhuba kuhle kulumncintiswano. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkhokheli we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifutshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.